Mina lokufaka umgqalo nje makula akutholutho. It is an event because umgqalo killed abantu basemandebele including abantu abethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele ungamzwa. Nice to be umzwela njani. Wayevele edabuke kuzapho ngo-1963. Wayevele ethengisa ukungahambelani labantu bemathelelen. Kanti ngaso singakakukokungabi officially spy. But i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa umgqalo wayeparty of the investigators. Because instigated ukuphuma kwenzisane ngo-1963. Ama-killings wonke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kubo-Tanzania, Morogoro, whatever iZipra ngo-1976, is part of it.
Ngcwalisithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo, kuyini kahle kahle ongakuqamba?
Ngangithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo mntanami ngikhuluma ngokubulala abantu ngo-1980. Kakhulu ngo-1980 esengulo sezibanzi okuthi ukuthi kwayevelele sikhile ngaleso sikhathi. Before 1980 uzothiwa ngu-Tracy uzafaka umuntu amfunayo. Then the reading started-ke khonapho 1980 umgaba wathi waphiwa lowo mbuso. Then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be hurt ngomuntu obulela abantu bakithi? Kusukela ngo-79, 60 zanisasizwasedeng then singabanye sasingababona ndoye ayengamazela khathana. Bathi-ke ngigxila kakhulu ngesikhathi esekhethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi iZapa ithathele i-property yeZipra under the auspices of labantu abangama-terrorists. Umuntu obeli lonke nxa esesithi uli-terrorist uyawusizwa njani? Ungamzwela kukuphi umuntu onjani? Because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni, kalandaba labantu bakule-region. Isiwayo wayele-grudger ukuthi akwanise ukuthi ababulale sekuthole amandla.
Thini ngesivumelwano se-Unity Accord lala abalokhu bekhona khona ngale abemandebeleni abalokhu besebenza labo?
Something eyadaleka inkomo esithi ngengxenye abantu bangami ukubulawa. But yona ngokwayo i-Unity Accord akulazinto ezibambekayo, akula mpahla ezahlanganiswa bobabili ezezanda lezezapha. Labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha nje. Actually zapho abantu abaningi abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengomdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi umgayo ngesasilayo futhi mhlawumbe asizwele. Ukwa-remark esithi amatitsha vele ngaachiva utitsha yikho yena wabuthiwa. What type of editor is that? Kuzamzwela njani, kuzamzwisa njani umuntu onjani?
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani, kube kwaba lokudonselana kwahulumende lakumndeni wakhe.
Ukudonselana vele kufanele kube khona ngoba nguye wakudalayo. Ngitsho nje ngoba inkomo wayengafuni ukuyabekwa e-Rosebank, umgaba wakukhiyela. UMabheni wayengafuni ukuyabekwa e-Rosebank. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kukho konke njengoba sibula nge-ground evele njalo. Laye kaye bekuyi-respeka lapho kulabobhuru bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into embi kangaka yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona. Laye kahambe i-respeka njengawo umuntu ohamba i-respeka ngenkani.